iqiniso ukuthi kulomthetho ovela ukhona othwa yi-BIPAS, i-bilateral, you know, trade agreement liyana, enza ukuthi impahla zabantu abangasobazizalwane zeZimbabwe zigcinwe zingathathwa ngohulumende. Kodwa kulamaplaza amaningi, kulamakhampani amaningi, amabhenki, khathesi sikhuluma nje bathi khona bafuna ukuthatha ama-shares e-Standard Bank, ikhampani leSouth Africa. Lokhu ngibona ngathi kuvala abantu amehlo. Umthetho weZimbabwe Digitalization vele sukhona, amaplaza ama-South Africans ayathathwa, imigodi iyathathwa, ama-banks afuna ukuthathwa. Ngibona ngathi asoqiniso lena alikhulumayo umnumzana Mbengeko.
Kodwa ubona uhulumende ethatha yini amakampani eSouth Africa, yena setshele uhulumende wakulelo lizwe ukubana lokhu akusoze kwenzakale?
Inkinga yokuthi uhulumende weZimbabwe kagcine sithi yi-rule of law, umthetho sibili oluntu kawugcinwa. Yikho nxa bezekhuluma besithi khona asoze kwenzakale, ukuthi uthi bathi besithi khona umthetho we-digitalization uzabusetshenziswa kwabanye uthiya abanye kumbe uzantshintshwa. Ngibona ngathi i-record ye-ZANU-PF government iyatshengisela ukuthi akula mthetho abawenzayo ongasetshenziswayo. Impahla zezizalwane ze-South Africa zizathathwa, bafanele bahlale belokwethuka ukwenzela ukuthi badinge indlela zokugcina impahla zezizalwane ze-South Africa eseZimbabwe.